Hayi, lapho baba kulapho kule nkinga khona. Hayi, asingeke sitsho njalo ngokuba izinto ezenzakalayo eZimbabwe ezibonakala emhlabeni wonke nje jikelele ebesenzakala ngamalanga amalutshwane la asanda kwedlula njalo lezi vele ezisenzakala isikhathi sonke lesi. Hayi, asingeke sitsho njalo baba.
Ukungaphi kahle kahle elingathi uhulumende uyaphazamisa khona?
Siqale ngokuthi uhulumende wenzani ukuvumela abantu ukuthi babe lawo lawo malungelo avele akhona. Ziningi indlela ezingabonakaliswa nguhulumende ukuthi khona uyawananza lawo malungelo. Asiqale ngendaba yokuqala yokuvumeza abantu ukuthi bakhulume uma befuna ukukhuluma, abantu babonisele uma befuna ukubonisela. Singabheka kathesi into ezenzakala eZimbabwe. Awusekho lokho, akusakwenzakali ukuthi wenzani. Njengebandla thina vele singathi siqonqosele khonapho ukuthi khona hayi thina nxa ungabonakala nje ukuthi ungowebandla lethu le-MDC hayi awuvunyelwa. Sokusaliswa lokwenza irali, irali yona kangwayo zokuthi uyohlanyela izihlahla ngelanga le-tree planting day, akusakwenzakali. Ngenye indlela le ebonisa ukuthi khona hayi akusekho lokhu ukunanzwa kwamalungelo oluntu.
Kodwa iZANU-PF ithi uMnangagwa uyawahlonipha amalungelo kanti lo hulumende wakhe uyabavumela abantu ukwenza yiloba yini abakuthandayo, okuyinto abathi ibingenzakali phansi kombuso kaMgabe. Ungathini ngalokho?
Wayesitsho ukuthi khona ye sebevumele ibandla labo leZANU-PF ukuthi liyenze santanto. Hayi, uyabeqinisile lapho ngoba hayi nqabe zanu-PF bengafuna ukuthi babonisele hawu bayabizana bayekelwe baqhutshwe ngamaphoyisa abe ngapha ehamba lawo. Hayi, abezanu-PF bavumele sibili lapho singakuzwa ukuthi sithi khona iZANU-PF ingathi khona into sezingcono kulesi khathi sikaMgabe. Hatshi, akulanto ejenzileyo lapha baba. Ngoba singakhangela imithetho esikhona. Umthetho ovele usebenza wavele wasuka kudala uthiwa yiphosa wazotshintshwa waba yiloma usitshintshiwe futhi makakhulu usubamba uwedlula lapho wawusenza khona kuqala lapha.